So we see card descend about VOA in the belly.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 7 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
into le ibuye imbi bathethe izinto ezinhle abayibumbileyo le bill bayixubanisa lezinto ezingayisizo
amagqwetha omnumzana Thabani Mpo fulo mnumzana Tendai Biti vathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe emthethwandaba
abadala bathi intaba idilikile sibuhlungu siyalila
ibandla leMDC Alliance likhalela umdeni wakwaNdubiwa ngokubhubha kukamnumzana Michael Ndubiwa Kupupe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kupupe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Njalo kwatholakala abangamatshumi amane lanye 41 belomkhuhlane lo. Asebebhubhile bonke sebeyinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1575 asebetholakele belomkhuhlane lo selokhe ufike kuleli sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38398 Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ichumi lasikhombisa 17,151. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilichumi lane 13,971. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selifike kunkulungwane ezingamakhulu edlula amane 478,174. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamatshumi edlula ikhulu 129,181. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu umnumzana Thabani Mpofu lomnumzana Tendai Biti ongomsekeli njalo kamkhokheli weMDC Alliance bathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emthethwandaba kulandela ukupasiswa kweConstitutional Amendment Bill No. 2 edale lePhalamende libandla leZANU-PF lincediswa yiMDC kamnumzana Douglas Monzora ababili laba bazise ngenyathelo labo izolo inengi lisola ukuguqula kwesisekelo sombuso lokhu lisithi kupa umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo nanku sevunyelwa ukukhetha abahluleli bemithethwandaba yaphezulu bengazange bavivinywe nguZulu kanti njalo uselamandla okwengeza ama-contracts abo lanxa beyabe sebefikise isikhathi sempentsheni Inguquko le yesula njalo isidingo sokuthi abasekeli bakamongameli kumele bakhethwe nguZulu. Inhlanganiso ezizimeleyo ziqhube umhlangano omkhulu enkundleni yokuxhumana iZoom izolo zavumelana ukuthi kumele kuthathwe amanyathelo okuphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu ngoba kungalungelanga umbuso okhululekileyo. Siqoxelo cubungula izombusazwe njalo wake wamela igwanda edale lephalamende umnumzana Thande Kuzintimkanhla.
Into esemqoka lapha kumele kunazelele ukuthi kungani abantu begcokozela kangaka ngalokhu esithi bill amendment number 2. Abantu bagcokozela njengobana into le ibuye engathi mina kuphose kufane le ndoda ye-omnibus ubuya zonke, ikodwa i-general amendment. Into le ibuye imbi, bathethe izinto ezinhle abayibumbile le bill bayixubanisa lezinto ezingayisizo. Ngakho ke kuvele khona bekungaqondanga okokuqala ukuthi bahlanganise izinto eziningi kangaka, bathethe ke bafaka izinto ezamukelekayo ebantwini lezinye ezivubayo. Yikho ubona abantu betshana ngamakhadi akunje. Ngabe le ibill nxa kuqakathekile, ngabe balethe isigaba ngesigaba, ebumeli babomama, olutsha, i-devolution, kwamakodwa ngakunye ngakunye, kwaxoxiswana kumi ngakunye, kwapasiswa ngakunye ngakunye. Bazile ke laba abantu amacilila akulungisile ukuthi kabakulethe kunjalo kungumchanqa kuhlangene inkovu, ijodo, igwadla konke, kwase kuthiwa nankudlaneni kunjalo. Akuqondanga khona lokhu, abantu bexokozele. Ngesikhathi mina ngiseparlamende ngiyakhumbula ngangu-legal parliamentary committee, ngiyakhumbula kwakwabuya into enjengayonale sayala sayibuyisela emuva ukuthi yayiyelungiswa kuhle.
Amagqwetha afana labo Tenda Ibiti, labo Thabani Mpofu athi aselungiselela ukuyaphikisa linguquko emthethwandaba. Ubona ephumelela na?
Yey, amagqwetha aqondile ngezizathu ezithize lapho emthethweni njalo. Ngibuye ngithi mina nxa umthetho lo ungene kule iparlamente ngabona esithoba mnemunye, kwakuyiqalisa emuva le umthetho elizwe ukuthi iparlamente ingaba khona okweminyaka emihlanu. Imithetho engaqedwanga engaphelanga ngaleyo parliamente, eighth parliament, ifa le parliamente yona leyo kayivuswa. Xa kumele ibe khona kayiqalele phansi, ingaze yathathwa njengoba yayivele khona ngoba yaphela yedlula ngokomthetho le parliamente endala. Ngakho nxa omithi labompofu besithi bayikhweza imithetho ndaba, ngibona ngathi okunye abaza kusebenzisa ikhona lo ukuthi ibhili leli lafa nyakana kuphela iparlamente lapho elaliqaliswe khona, bekumele lisungulwe kutsha. Athi yethathwa le esiphaleni sezinto ezedlula kuma-archives lithintithwe libe selilethwa ngapha. Mina ngibona nxa sibili emthethweni kubanjwe kahle bangaphumelela.
Umnumzana Thande Kuzintimkanhla ucubungula ezombusazwe. Uhulumende uthi abafundi abaya ku-Form 5 bazaqala izifundo zabo ngomvulo kulandelwa iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezemfundo luthi abafundi laba bazabhatala imali yama-school fees kukhangelwa amalanga aseleyo ukuthi kuvalwe izikolo ngenyanga ezayo. Oform 5 laba baya esikolo nje ababalisi abanengi bephakathi kokukhalala umsebenzi njalo lomkhuhlane we-coronavirus ukhanya umemetheka kuma-boarding. Usthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta uDokotela Sifiso Ndlovu.
Kulungele abafundi ukuthi baphangiswa kuyele esikolweni. Osokuswelakala kathesi ukuthi eZimbabwe libe lamacebo aqatha azakwenza ukuthi abafundi nxa bebuyela babe ngabafundi abavikelekileyo, ngokuthi sibone ukuthi bakhuthazwe ukuba baje bakhona bahlatshwe phela ama-vaccine ukuze bavikeleke. Kathi-ke ezikolweni kube lababalisi abazakwenza ukuthi bacindezele imigoqo le abayifakayo evikela i-COVID-19. Kodwa nxa abantu bengekho, abafundi balakho ukuthi bangazi bakulandela ngokuqotho izinqumo lezi zifakwe nguhulumende. Ngizindlela engibona ukuthi uhulumende uzabe ezamile ukuthi ananzelele inkanuko zabafundi, nakho lazo ziqakathekile. Kanti-ke ekunanzeleleni inkanuko zabafundi kumele ananzelele futhi inkanuko zababalisi. Nanku phela indlela ababalisi abasebenza ngayo ivele yona ihle ihlabe lendima abafundi abazafunda ngayo. Akumelanga sikwehlukanise kakhulu lokho. Umbuzo wakho-ke lapho uthona kungakufanele yini kumbe kuyinto ebalulekileyo. Ngithi mina kubalulekile ukuthi izikolo zivulwe abantwana bafunde, njalo kuqakathekile futhi ukuthi ababalisi beneliswe ukuthi babuyele emsebenzini. Ngobuningi babo kungabi khona ukukhonona, so kuswelakala-ke ukuhleleka okuhle okuqakathekisa ezemfundo kumqhashi wethu esebenza kanye labezemfundo. Yikho ukukhiliza okukhona okuphoxa ezemfundo kathesi.
Manje ikusasa-ke kuyathembisa ukuthi ababalisi lomqhashi wabo bazaze bevumelane wonke kubuyele kuhle kwezemfundo.
Engikubonayo kathesi ungathi kakukho ukuhubahubo linye. Engikubonayo kathesi ikuthi umqhashi uthi ngizakunxweba uze ubhense, umbalisi layo uthi uzancweba ngibhense kuda ngime ndawonye. So usitsho ukuthi lapha sokusiba lenkani engake yancedisa ukuthi ezemfundo ziye phambili. So kumele sicebisane-ke kathesi ukuthi kathi siyakhala lezemfundo ngokungaxoxisani kweZimbabwe ngenxa yani. Kuyini osokuswelakala? Ngibona ingani kuswelakala ubukhokheli obulobuciko obungenza ukuthi siye phambili, ngoba akuncedi okwamanje ukuthi ezemfundo sizitshayelele phansi. Kanti thina siphethe umhaso wokuthi ngo-2030 sifisa ukuthi ilizwe leli lithuthuke. Lizathuthulwa ngabantu abangafundanga na?
UDokotela Sifiso Ndlovu ngoyinhlanganiso yababalisi iZinta. Ukumiswa kwemichova engabhaliswanga phansi kwenkampani yeZupco sokuthiye inkulungwane zabantu abagoqela abanikazi bemichova owindi labatshayeli bengaselandlela zokuziphilisa ngesikhathi umnotho uqhubeka ubhidlika njalo le misebenzi ingatholakali. Iningi lithwele nzima ngokuvalwa kwemichova lokhu osokubangela ukuthi abanye behluleke ukuya emsebenzini ngoba kungela mota zokuhambisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Kumele abantu bakuzwisise ukuthi lanxa oZupco bekhona besuka emalokitshini besiya edolobheni, kabakho abasuka emalokitshini besiya kwamanye amalokitshi. Senza umzekelo ukuthi akula Zupco osuka komnyoro esiya entembe. Ngokunjalo ke abantu labana abayabe kumele bagade besiye emalokitshini ona lawo bagcina beswele imishova ukuthi amapholisa angami emgwaqweni avimbe ama-wonderfit lawa. Abantu labana bagcina beswele imishova yokuthi bahambe labo bafuna ukuya khona, bagcine beqhuma ngenyawo. Thatha omunye umzekeliso futhi ukuthi bakhona abantu abasebenza emandasti. Uyasuka uZupco esuka emzilikazi for instance, kumbe esuka eNtumbane, kumbe esuka eMpophoma, afika abachithe kwaHamara kumbe abachithe kolayona. Kodwa-ke okusuka kunanzeleleka ukuthi kakusela Zupco zathatha abantu labana bahambise le eBelmont laba abasebenzela khona. Kanti imichova yayisuka emalokitshini ihle iqonde khona liye badropha khonale bayevele bekhulume layo. Kodwa kwakhathesi kunanzelelayo ukuthi imichova nxa engasavunyelwa edorobheni ngaze behlele kolayona, ngaze behlele kwaHamara, akusela mchova ozabathwala ubasa khonapho laba abafuna ukuyasebenzela. Sithathe futhi abantwana besikolo, uzafica ukuthi kulamawada njengo-ward 4 uyabe khona umntwana ohlale Hillside but engxenye efunda khonale esikolo esise-Waterford. Ngenxa yokuthi kakula Zupco osuka phakathi le kibo Hillside siyale kibo Waterford, umntwana lawo use-forced ukuthi awokhe ayenqamekela mhlawumbe ukuthi lezi lapha ingadlula igcwele imota lapha nebhasi yakhona njengoba kuyakuyibhasi eyi-1 eqonda khona leyo Fountain. Nxa kuyukuthi imchova kayivunyele ukuhamba umntwana naseswele indawo iseswele ukuthi agadeni.
Manje njengoba abantu abaningi bephila ngayo imichova lemsebenzi abasakhulayo oyindi lokunye okunjani umumo unjani
imichova ibindlela yokunika abantu abamnyama amandla kwezomkhonombi ngenxa yokuthi umnikazi womchova thola imali layo ngokusebenza ngebusiness yakhe lapha na cooperative yabo chova mabayo bekhona lapha benefit lapha la lezi muli lazo bezi benefit umbebe zithola uncedo ngenxa yokuthi nxa kuqhatshwa udriver kwaqhatshwa lo conductor nxa kuyikuthi imchova ingu 1000 kuthi ukuthi abantu abangu 2000 sebethola umsebenzi kodwa ke kathesi ngakunanzelela phose bonke windi abaseko vele emgwaqweni ngaphandle kwabona laba abalutshana babesele bebalekelana namapolice kodwa abaningi bangikhona singathi ukuthi 90% yabantu ababeqhatshwe njengabo wing abaseko vele emgwaqweni ngenxa ukuthi bangabanjwa sokusiba licala
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Ibandla leMDC Alliance selikhalele umdeni wakuNdubiwa kulandela ukubhubha kukaMnumzana Michael Ndubiwa yena owaba ngumabhalane wedolobho lakobulawayo owakuqala onsundu uTown Clerk ilizwe lingakatholi uzibuse ngo-1979. UNdubiwa ubhubhele esibhedlela seMatadei kobulawayo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lasithupha 86. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu.
Mahlabe Zulu abadala bathi intaba idilikile. Sibuhlungu siyalila ngokuthiwa liqhawe labantu bakamthakazi uMartin Ndubiwa. Ete nguTown Clerk yakobulawayo isikhathi eside njalo ibulawayo iphumelela kahle kangaka. Sithi Mahlabe Zulu isizwe sikamthakazi leseZimbabwe jikelele silahlekelwe bathi abadala isitsha esihla sibhileli. Kuliqiniso namhlanje ukuthi ubulawayo namhla uthiwe enqono ngenxa yokuthi ubaba uMartin Ndubiwa etethanda ibulawayo. Ethanda abantu bakobulawayo kaseko sithi lala ngokuthula qhawe lesizwe bonke abathi hamba kahle sibuhlungu kodwa siyathaba ngoba uchiye uhlakulile wathintitha wakhatha konke izenzo zakho zikulandele sikhala nemuli yakomathi Ndubiwa labantu bakobulawayo lesizwe sikamthwakazi jikelele sithi qhawe lala ngokuthula.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla eNew Zimbabwe ithi owaye ngomdlali weDynamo uStanley Chirambadare ukhululwe yinkantolo yeHigh Court izolo kulandela ukubotshwa kwakhe esetheswa icala lokudlwengula umfanyana oleminyaka elitshumi lantathu. Inkundla yeZim Live yona ithi amalunga eZANU-PF lawe MDC kudale lePhalamende abambene kumkankaso okukhuthaza uhulumende ukuthi engeze iholo lezisebenzi zakhe. Isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 labalaleli. Ninjani? Hayi, into eyenziwa nguhulumende ambona ukuthi mina la enjoy ayibona ukuthi right mbu uyibona njani. It's totally wrong into eyenziwa nguhulumende. Uthathela abantu imota, imchovu yaxotshaniswa ithwele abantu, ilimaza abantu. Abantu bayathathelwa imota for nothing. Uthiwa imota kazonke kaziregister kuzuphi imota noma ule contract oyenzayo othe wayithola la ukuthi
survive ziyathathwa imoto yathathela ukuthi akayi register kuzukho yonke into yakho uhulumeni ongakuthi konke okulapha sokumele kube ngokwakhe eZimbabwe ongakuthi vela kusela into ongayenza without uhulumeni nxa usebenza ngemoto eZimbabwe kanokhana lapho umunye umama uthwele abantu wathi plumtree wathwala abantu laphana kweJohn Love uthethwele abantu wathi babuya ngama Ford Focus imoto zone ezincane bamxotshanisa umama lona I think wapanika uthe panikile umama lona nangu esithi uyakhona ukuthi uthi wakhona ngespeed nangu esiyazitshalela ehlahleni wathi wathula umuntu kamlimi khona bahle babaleka zange bethona bemlinda bahle babaleka wabuya wazoathendwa ngabanye abantu from wabuya wazoathendwa ngamapolisa lawo sefonelwe ngabantu ukuthi sokulento eyenzakeleyo ungawukuthi eshi mina vele ngizobuhlungu kakhulu ngento eyenzakalayo ngoba vele imoto zithethwe yakancane imoto ziyathathwa ungawukuthi vele awungeke usasurvive ngemoto uthi uyasurvive ngemoto yakhe eZimbabwe maphandle kodwa uregister kuhulumende hayi into eyenziwa nguhulumende hayi mna ingicaceli mina ngifisa ubuhlungu kakhulu.
Salubonani, salubonani bantu weStudio 7 neScience. Yes, siyaluzwa sibili. Uhlelo lwamanzi loludubo lwamanzi ekhonda solwande kakhulu. Uyathola ukuthi bavalela abantu amanzi. Yonke into akunikwa amaphepha ukuthi kuthiwa nanti iphepha lakho lenotice hambe lungisisa amanzi akho. Ubona abantu bethola sokuvaliwe wena ungekho khonapho ngapho uzama ukuthi ngokuthi uziphilise. Asazi ukuthi la makhansila awakhulumisani labantu njani. Amakhansila akhonapha kulele dorobho legwane into zonke zonakala vele bona ungana bakho ungana silama council asazi ukuthi uhamba njani egwane cela ukuthi igwane ilungisiswe nje ayikhona lokho okwenzakala.
Sawona Studio 7 baphathi bonke bohlelo lwe-Studio 7 ngithanda ukulingelela lonke ngamaduma esilobela ngithanda ukukhuluma kakhulu ngiqondane nabomuzi bale-ZANU-PF ukuthi abakuzamayo ukuthi badilize i-MTC yalanje soze kwahluka kwenzakala lokhu bangaze bazame ngamandla wonke ukwenza imicindicindi yabo kungeke kwenzakale lokuthi bachithe iphathi labantu abaningi angako omuzi rabona izikhotamati zeZANU-vele dabomakhupho kuyafanana njalo futhi okuningi okuvukayo okuningi okungala msebenzi kuphela uchamisa labanye abazamlandela iwaza kumisa u-23 banqobe iZANU-PF lwabazoku-10 ngiyabonga Studio 7 ngibingelele bonke abantu baseZimbabwe ngiyabonga.
Sanubona, sanubona basakazi baka Studio 7 basakazi abahle isalithanda yazi abe niyazi ukuthi silithanda kanjani. Hayi ke basakazi bami bengicela nje ukuthi ngike ngibeke nje lokho enginakho ngomlando wakithi wamangoni. Yabona njengamangoni bengicela ukuthi uzide nobulelani ukhona lo munye wethumbane ukhona lo munye manje. Ya lenzwa kwaKhumalo bake bahlale phansi bangayi ku media bahlale phansi balungisa indaba zabo mabe phuma baphume benomuntu oyedwa nabo abamsekelayo ngoba izikhundla nyazi abantu bazithanda vele izikhundla. So ukuze ukwenzela ukuthi nathi sikhone ukuthi sazi ukuthi silandela abanye akungitshele ke manje elokuzene esikhosini kunabantu abawu-3 umele ukuthi bafuna ukuba zinkosi umele ukuthi sibalandele isizobalandela kanjani laba bantu yabona ukuthi kuba divided iyahlupa lento le ngoba mabona bezidivida bona ba-expect ukuthi thina senzele izobahlupa ngoba manje uyabona i-MRP ngendlela eyenza ngayo i-MRP asithi sithe umthwakazi MRP iuthethe umthwakazi umthwakazi uzimele ihodo
labantu bazokhona ukuba ngamakhosi
angeke angithembi futhi no one phakathi kwabo bonke uzokhona ukuthi abuse lesizwe samandebele ngoba bayehluleke ukuthi bona self babe organized angeke sizikhone thina ukuthi silandele umuntu ongekho organized kusiza ngani lokho beka umntaka kaNkomo manje ugugile usafuna ukuthi aphathe abe aphathe izapha afane nobabakhe ngeke leyo nto iziyenzeke umntaka kaNkomo ngabe unengqondo ezifa eziphelele naye emdala engakho into emlo ukuthi ngabe uyenzile ukuthi alandele o abe ngaphansi kwenye iparty kufana neMaraphile yambona manje ukuthi umqondi lo umqondisi moyo usokola kanjani umntana abantu yadubeka endudubekela isizwe into azikhuluma ngeke sazi thina ukuthi yena lokho akwenzelayo kwenzelani kodwa into azikhulumayo uyabona ukuthi into ayikhuluma inesense nengqondo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 0204-265-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Iqula lamalunga edale lesenethi eMelika elethekelele kweleSudan lithi liyayisekela imizamo enziwa nguhulumende wakulelo lizwe eyokugxilisa umbuso okhululekileyo ngemva kokugenqulwa kukamongameli Omar al-Bashir. Abafuya inkukhu kwele Cameroon sebekhuthaze uhulumende wabo kanye leziphathamandla zamazwe aseyu Europe ukuthi bayekethise imigoqo yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 kuvulwe indlela zokuthengiselana. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Luqhubeka lusegudwini udaba lokuxotshwa kwaye ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump enkundleni yeFacebook kulandela amazwi ethule liqula elizimeleyo kuthange awukuthi linkampani yenza kuhle ngokuxotsha uTrump kulinkundla ngemva kokutshotshozela udlakela ephalamende ngozibandlela. Kodwa leliqula lithe inkampani le kumele ikhangelisise udaba lokuthi usengavunyelwa na ukubuyela kuFacebook uTrump nxa kungedlula inyanga eziyisithupha. Lanxa bekhona abavumelana lokuxotshwa kukaTrump, bakhona abanye abathi amankampani axhumanisa abantu la kamelanga avunyelwe ukuxotsha abantu mahlayana kungelani lokuthi balembono bani. Ukuhlaziya loludaba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Isinqumo se-oversight board siqonde kakhulu, siqonde nta, sithethe amalungelo akhe uTrump, sathatha amalungelo abantu beMelika, amalungelo abantu emhlabeni, njalo lokuthi ikuphi okwamukelekileyo, okwamukelekileyo nokungamukelekanga ekuphileni kwabantu ikakhulu ku-social media. I-social media injengengqamu, nxa isesandleni somuntu olekhanda elisebenza ngendlela efaneleyo, into yokusebenzisa uvuna usa kawusenza konke lokhu okuhle, kanti ke isengasetshenziswa njengesikhali sokubulala abantu nxa isezandleni zomuntu ongaqondanga. Lokho kwenziwa ngumnumzana uTrump kubo-Twitter kubo-Facebook bekusekubonisa ukuthi angadiliza idemokrasi, adilize lokho iMelika esiyazi ikho khona iRiphabhlikhi. Ngakho ke benze kahle ukuthi benze lokho kuthiwa i-due process, bakhangele amalungelo akhe, bamphe njalo ithuba lokuthi aphenduke, aphi ithuba lokubuyela.
Ikomiti le njengoba ithe kumele inkampani le ikhangelisise njalo kungadlula inyanga eziyisithupha ukuthi usengavunyelwa na ukubuyela kulenkundla uTrump, ubona ingavuma yini impela iFacebook ukuba nabuyele?
Singamangala ngobunengi nxa singabona ibuyiselwa ukuthi aye kuFacebook, ngokuba ungumnumzana ongajwayelanga ukuthi abonise inguquko yokuthi nxa kuthiwa lokho kakuqondanga abe sekwenza ngendlela ehlukileyo. Kodwa ke njalo basengamphi ithuba lokuthi bathi kakuzame njalo ukuziphatha ngendlela ehlukileyo, sike sibone, sike sikuphi ithuba. Bamfake under lokho kuthiwa yiprobation ukuthi babone ukuthi uveza inguquko zokuphila kumbe uyaqhubeka ngendlela akade ephila ngayo. Kodwa ke kukabili basengamvala kokuphela, basengampha njalo ithuba lokuthi aphenduke. Kodwa ngabe emphi ithuba lokuphenduka, bazamphi isikhathi esifitshane bemkhangela ukuthi kambe izenzo zakhe ziyavuma yini ukuthi aqhubeke khona kuFacebook. Kungehlula lapho ngeke saphenduka njalo.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amagqwetha umnumzana Thabani Mpofu loTendai Biti bathi bazaphikisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emthethwandaba. Ibandla leMDC Alliance likhalela umdeni wakoNdubiwa ngokubhubha kukamnumzana Michael Ndubiwa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamilinkomo.